Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami nitate leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere wethesa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe lokungena kukhetho icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo.
Umhlonitshwa uMaphosa le-crew yakhe labantu abayi-10 bathe bona bazwiswe ubuhlungu ukuthi babone ukuthi umongameli ukwazile ukuzibhadalela kodwa wehluleka ukubhadalela ama-candidates.
Obe ngumkhokheli wesonto yeZayoja umfundisi Ezekiel Kuti usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abanye bathi kabavumelani lalesi sinqumo.
Kuyahlupha kakhulu, kudala abanye bethu sathi kakutshintshwe indlela okukhethwa ngakhona amaqhawe, kususwe ebandleni leZANU-PF, kususwe emabandleni ezombusazwe.
Ikansili yakoBulawayo ithi isiyehlulekile ukududula abathengisa ezitaladeni zaleli dolobho ngokungekho emthethweni ku-5 Avenue bengabebandla leZANU-PF.
Baba nemhlangano eminingi mina mathupha lobakudala wazama banethula ngoba bamtshela uCharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisana lesishona uCharuka uyakuzotura Brawani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere wethesa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe lokuncintisa kukhetho icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo. UKasukuwere uhambise amaphepha emthethwandaba izolo ekhalaza ngokuthi umahluleli uJustice David Mangoda uphiwe indlu nguhulumende mhlazi ku-7 kuyonale inyanga ngelanga ezathonisa udaba lukaKasukuwere lokuthi ancintise na kukhetho kumbe hatshi. UMangoda wanquma ukuba uzakupha isinqumo ngeviki ezayo. UKasukuwere uthe nxa uMangoda engaphikisa ukuthi waphiwa indlu ulakho ukwethula ubufakazi ngoba elabo. Lokhu kwenzakala sokulabaningi abathi uKasukuwere engangena kukhetho ulakho ukucupha amavoti kamongameli Emmerson Mnangagwa okungabangela ukuthi kube lokhetho lwesibili i-runoff kumbe anqotshwe uMnangagwa nguTshamisa. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Khaliphani Phugeni ukuthi yena ubona kuyowela ngapi induku loxakuxaku.
Ku-presidential lana umncintiswano lo phakathi kwabantu ababili ngubaba umongameli u-Emmerson Mnangagwa nomfo wethu uChamisa. Ukhetho lokubona abantu bababili. As for uKasukuwere, ubaba uKasukuwere uyeza nje yena if ngabe bengikwazi ukuthi ngixhumane lo Chamisa bengizomu-advisor ukuthi hayi yenza konke ongabe yakwenelisa ukuthi umake sure ukuthi uKasukuwere ukhona ekhethweni ngoba uzomsiza phela uzosiza ukuthi amavoti amaningi alaba kade ngaya maybe kuzanu abe seyehlela ngapha kuKasukuwere funa ngomusa wenkosi esethola ichance aphumelele aye ku-50+1. Kodwa mina ngombono wami ngokukhangela nje ezepolitiki la kuleli lizwe ngikhangela lokho kwenzeka ngo-2018 ngikhangela lo nto kwenzeka ngo-2017 ngikhangele lento ezenzekileyo manje nge-nomination lama campaigns la ayenzakalayo ngiyibona ingathi yona le i-situation esibhekane elayo manje kuzofana leka 2018 kuzophuma waphuma ngo 2018 ngaphandle le eka Khasikwere ingasebenza maybe singagcina sisika ku run off kodwa bangamvalela phansi forever sizoba lenkinga ikho ngithi uChamisa ngabe uyenelisa ameke sure ukuthi uya supporta indaba ka Khasikwere ukuthi aqhubeke run ngoba uyabe zomsiza kakhulu kweza amabandla izophuma izani ngenxa yokuthi uyabona izinkinga ezikhona amabandla akwaziyo ukufilter throughout the country angu-2 izano le-MTC la amanye amabandla ahlulekile ahluleke okubuhlungu kakhulu amanye ngiyawazwisisa ngoba vele ayi-challenger indaba ye-1000 pe-MP but amanye afana labo MTC ibandla lami akubuhlungu ngoba sama lapha sathi sayisupport i-1000 so kufikile isikhathi manje sokwehlula so why izani izophuma ungabheka i-TCC kobulawayo base court manje ingathi inkantolo kumele irule ukuthi i-12 liyana ya register ngesikhathi or after isikhathi angazi ke asilinde ujudge uzoyikhupha i-judgment yakhe ukuthi kuhamba kanjani bangayikhupha leya i-12 liyana uyasibone la sokulenkinga liyana indaba yamadaba kambe sibonile ku-2018 ukuthi especially kobulawayo South i-TCC ngalesikhathi yangi-MTC Alliance yaluza ibulawayo South ngenxa yalokho
sibone ibandla lenu ele-MDCT amalunga abalisa isikhulumeli bececebuka bese yakuzana uPF kanti kungakwenzakalani ebandleni
ngiyabonga msakazi bengithi uzongixolela ungangibuzi ngalo mbuzo kodwa ngoba usufikile ngiwuphendule hayi angazi sibili okunye angeke ngikukhulume ngoba ngithi ezinye izinto ziyabe zi-privileged into engiyabe ngizithole nge-position engilayo and angiphiwa ngimvume yokuthi ngikhulume kodwa ngokubona kwami nje lento ezikhulunyiweyo uzobona ukuthi abahlanganisa umhlonitshwa uMaphosa le crew yakhe labantu abayi-10 bathe bona bazuswe ubuhlungu ukuthi babone ukuthi uMongameli ukwazile ukuzibhadalela kodwa wehle ukubhadalela ama-candidates uWitness Dube uthe nase-rechasing akasakwazi ukuthi engenza kanjani I think ibandla kuyamele izinike isikhathi ukuthi lithi lime phambi kwesibuko sibili lizivuke kahle ukuthi kanti yini yahamba wrong ayisikho lokho okukhangelelwe ngabantu and kwenzeka ngesikhathi esibi abantu bekhangelane lokhetho kodwa ngiyathemba ukuthi yibo abavunyelwe ukuthi bakhulume on behalf of ibandla.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni ocubungula izombusazo obekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Obe ngumkhokheli wesonto yeZayoja umfundisi Ezekiel Gudi usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kwaziswe ngosaphethe isikhundla somqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira eloba ekhasini lakhe le-Twitter izolo. Ugudi ubhubhe kunsukwana ezedluleyo eseleminyaka yokuzalwa elikhulu. Kodwa bakhona abasola isicoco esiphiwe ugudi ngoba wake wazisa uZulu ukuthi wayengafuni ukuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwakungamelanga asuke embusweni lanxa abanye babesithi usehlulekile ukubusa ngaleso sikhathi. Ugudi wathi kumele uMugabe abuse aze ayekufa ngoba kulilungelo lakhe. Ugudi waphiwa umhlabathi wokwakha ikolishi eBindura ngumgabe lanxa ikhansili yalelo dolobho yathi akukho emthethweni. Sibuze ucubungula izombusazo womnumzana Efidlela Ncube ukuthi ulubona njani lolu daba.
Lanxa mhlambe ngake abe ngumuntu omuhle kubo bonke abantu, amukeleke kubo bonke abantu, umsebenzi wakhe kusuka lemuva wobufundisi. Ubufanele ukuthi umuphe ilungelo lokuthi ahlonishwe ngendlela le okukhulunywa ngayo ukuthi uhlonishiwe. kodwa ngendlela osekusetshenziswa ngakho ukuhlonipha abantu lokuthi kugcina kuhlonishwa abantu abangafanelanga bahlonitshwe kwenza ukuthi lesi sicoco lokho kuhlonitshwa kungabi lesi sinto lesi abantu akade bekhangelela ukuthi singaba khona. Kodwa abantu ababe benze njengaye bebelesikhathi eside njengaye besemsebenzini noma yiwuphi umsebenzi kungakhathaleki ukuthi wuphi lowo msebenzi kumele babe ngabantu abamukelekileyo ukuthi bahlonitshwe. Ngabe ngolinde izinyamazana, abe ngumuntu osebenze ngamalungelo abantu, abe ngumuntu wayesempini, abe ngudokotela, abe ngunesi, abe nguteacher, abe noma yini, kumele kwamukeleke ukuthi ahlonitshwe ukuthi uyi-national hero.
Udaba lwamaqhawe siyazi ukuthi luyahlupha elizweni, ukuthi qhawe mbani kumele likhethwe ngubani into ehluphayo kakhulu. Ugodi ungathi ube fanele yini ukuba liqhawe?
Kuyahlupha kakhulu, kudala abanye bethu sathi kakutshintshwe indlela okukhethwa ngakhona amaqhawe, kususwe ebandleni lezanu PF, kususwe emabandleni ezombusazwe, kwenziwe ngabantu abazimeleyo abakhethelwe khona lokho, abangakhethi ukuthi umuntu ukuluphi uhlangothi, abazalandela kuphela ukuthi usebenzele isizwe, usisebenzele ngendlela enhle kuleyo ndawo yakhe lapho akade esebenza khona. Ngokuba okubi ukuthi sikubona njalo nje abantu abahlonitshwayo ngabantu abasuka bengabantu bezanu PF besebenzela izanu PF kumbe indlela thizeni bengabantu abakhuthalele okwezanu PF, akusonto efaneleyo ukuthi ilandelwe leyo, ngoba phela izanu PF lelizwe kuyizinto ezimbili ezehlukeneyo kakhulu. Kumele umuntu ahlonitshwe ngalokho akwenzele isizwe, noma engenzelanga izanu PF okuhle, akutsho ukuthi nxa engenzelanga izanu PF okuhle kanzelanga isizwe lelizwe okuhle. Izanu PF lelizwa sonto yodwa. Ngakho ke kumele kuguqulwe indlela amaqhawe abahlonitshwayo abahlonitshwa ngakhona lokuthi bakhethwa ngubani kuthela.
Umnangagwa siyambona ukuthi ugcwele ndawana yonke lasemasontweni, ubhoda ngamasonto udinga usekelo phambilini kokhetho. Singathi akwenzileyo lokho kungaba kuyindlela yokudinga amavoti yini, kumbe kuhlangene nje ngezinye indlela bekuyinto emele yenziwe?
Indlela vele okwenziwe ngakhona ngalesi sikhathi, lanxa ukufa kungalendelwa kungamelwa ukuthi kuyabuya nini, kodwa ke vele nxa kufike ngalesi sikhathi ukuthi kuthiwe ukhethwa ukuba nje iqhawe lesizwe, national hero, akusoze kubalekelwe ukuthi kuyindlela yokukhankasa, ngoba vele kusuka kwasekuqaleni kuyindlela yabo yokukhankasa, kuyindlela yokuhloniphana bebodwa bengabantu bezanu PF. Ayisonto esebenzela wonke umuntu, ayisonto yesizwe sonke, hayi, kusuka kwasekuqaleni vele kayizange yahlonipha abantu bonke, ihlonipha beqembu lezanu PF. Ngakho ke nxa kusenziwa khona lokho ngalesi sikhathi se-election, abantu vele bazabe bekubona njengendlela yoku khankasa, akubalekelwa lokho.
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ocubungula izombusazo ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Ikhansili yakobulawayo ithi isiyehlulekile ukududula abathengisa ezidaladeni zaleli dolobho ngokungekho emthethweni ku-5 Avenue, okusobala ukuthi bavela kwezinye izigaba zelizwe njalo bahlukuluza abanye abazama ukuziphandela kunye lamapholisa kamanisipala. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ongukhansila ka-Ward 1 nenzikini yedolobho uthi abantu laba bayangcolisa lapho abathengisela khona njalo bayachaya amapholisa kamanisipala engazama ukubaxotsha. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi usanda kutshela iStudio 7 ukuthi abalalwazi ngokuchaywa kwamapholisa kamanisipala, kodwa baphakathi kokuphenya olunye udaba lapho abantu laba ababikwa bachaya intatheli zindaba kuleyi indawo ngeviki edluleyo zizama ukukhuluma labo ababebhaxabula ngabantu abafanayo bezama ukuziphandela. Asizweni uKhansela Mlandu exoxa kabanzi ngalolu daba losithandekile emhlanga weStudio 7.
Yalo laba bantu sizwe nje bangiwa nje izifuna mthetho. Babuya lapha babevela khona kuwemakhona le ndawo nabo bakhethe khona ngwashiya yakobulawayo. Bethethe ngulo omela ofuna ukumela izalo PF kudayisa eParliament ebulawayo central ekuthiwa ngucharuka. Uthona ebalayini silo kwafana ebafaka emgwaqweni ukuthi bebhlokhe imigwaqo. Besebesiba izikini. Yalo lo nyaka la bantu bagijimise amapholisa ekhansila okuthiwa ngomakhokhoko. Eyasethusayo ukuthi sokubona sebegijimise amapholisa ekhansila. Sakwabotshwa bona amapholisa ekhansila. Amashano sibili aze ayaphinisa abhadwa ibibheki ekani sibidorobo so vele nabantu abangalikwanga nje bathatha umthetho nje bafake ezandleni zabo kuyaziwa vele ukuthi ibandla lezanu p f likujayele khona
nxa sithi ibandla lezanu p f sikhulume khonapha lo mnumzana Jabulani Sibanda umgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo uthi bona bahlonipha indawo yecouncil njalo abakholwa ukuthi kulomuntu ongazihlalisa khonapho engalandelanga umthetho wecouncil liyake lixoxisane la abo yini abebandla lezanu PF njalo bathi
ngaba nemhlangano eminingi mina mathupha loba kuthi bani wazama bamehlula ngoba bamtshela uCharuka labo ukuthi hayi wasebenzisana lesishono uCharuka ukuthi awuya kuzotora furawayo ilibala alisebenzisayo uba kuthanda uyakwazi yaze yadiscussa ngithi kujoint operation command at provincial level chaired by the uminista uMamancube babuya babhede emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi kabaphuke njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabe bandla lii bagokile nje baphelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bani dadewethu abantu laba babekhuluma amanye amalanguage avela kwenkwelumhlubulo welizwe mina uSibanda ngiyamzisa sibilena njengaye sibile uSibanda ngokwakhe uyamthanda uBulawayo engavuma ukuthi uBulawayo afuna amandla angaphezu kwakhe ayiwo ale njongo yokuthi bulalele idorobha
sixoxe njalo lobona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu p f umnumzana Thafatswa Mogwati laye wathi labo abenza ubudlangudlwangu amapholisa azabhekana lapho ngoba bona njengebandla lezanu PF bafuna ukuthula liyakukholwa yini lokho njengecouncil
awuzange ngaba uthophela ukuthi oyipolisa ligamani isparati wabotshwa yini wayibona bengabantu khona fana ngoba akhona amaflag bayatsho ukuthi ngama-vendors for i-bill akhona amaflag khonapho yindawo bengahambi khona beyephuza bona babantu ngoba phela into omelele beyaziyo ukuthi abantu bakobulawayo bathule nje ngoba ngabantu bathanda ukuthula kodwa soze sibakhuze kuze kufike nini ukuthi bengabiseli ungahlali ukubisela kambe kube nedolobha elingahlalekile
sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo sebalehlula kwaphela khona eminye imizamo eliyenzayo
imizamo ikhona kodwa njengoba ngijilo dadethu sisebenzi labasebenzelayo becouncil amapholisi kambe ngendlela abatshaywa ngayo belinyazwa ngayo laphana kambe kulomuntu ongazi-sacrifice impilo yakhe
sezwa njalo impiko yokuthi bagxilile khonapho bazavota njalo bazithi balamakheli akuward one kuyini okwaziyo ngalolu daba njalo lakhulumisana yini lezi
bakuzamile sibili kodwa uyabona indaba ezinje Yesuna kudala abantu bakobulawayo ukhethe ukuthi ngafuna ukukhetha ibani bayakwazi bayamthanda ubulawayo baseze bevuma ukunika ubulawayo emuntwini ongelathandelayo and ngiyakhuthaza nabantu bakobulawayo ukuthi bakhangele umuntu abangcolisela idorobha labo lamakhosi bengamvoteli kabayenginabele ebhokisini umuntu engaleyo
sibonile emfanekisweni exotshiweyo bebaxotshe ukuthi besuke laba abantu bebaleka
into eyenzakalayo bathe sebefake abantu laphana abantu bakobulawayo bathe sithi no thina sizayenzani sizabhadala kwomunicipalit sizamelekha ikhansil isikhiye isikhathi sokubhadala bayami ukubhadala imali kumalendi karoti ngoba bathathela izimali zokufanda ukuhambisa kwikhampeni PF so abanye bana laba abalileyo ibade bebhidule
abanye bakhonona ukuthi baletha ingcikeza edolobheni lakobulawayo
bavele anything otha bcc sinjezana bagxotshela kathana so sengisibanze ukuthi sikliye kudoti kumbe sivale imigwaqo kumbe sihlanyele khonaphana
ye liqiniso ukuthi bakhona abanye abangala ndawo zokuhlala abahlala khonapho abageza khonapho abayela ngaphandle khonapho
ezitalini balala khona ngikhuluma balala khonaphana kathi kambe uyabulalela nosihlala emagwedo anti wadeisi yabuyela emagwedo okwenza behlale khonaphana kukhomba mhlophe ubana ngabantu abathalwa ngamabhasi bazofakwa khonaphana abahlala emagwedo yilabade sebeqotshwa-ke ngabantu beza
lo ke ngukhansela Mlandu Ncube oka ward 1 enzikini yedolobho lakobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje manje ke sizwe siphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa aseyale ukupha imvumo ibandla lezanu PF yokwenza imihlangano kule bandla le-CCC. Umabhalani kugatsha lwendaba zekhaya umnumzana Gerald Gwinji utshele iphephandaba leli ukuthi amapholisa avimba imihlangano yebandla lezanu PF engamachumi adlula isithiya ngalombili 86 kule mihlangano yebandla le-CCC edlula amachumi ayisithupha 65. Iphephandaba lobulembu le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulosakhulayo uSindiso Hlazo otholakale phandle kwebhawa efile ngomgqibelo ekhwekhwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 sithi abendlove namandla endlala sezansi ziyani lesitilo size sinyama sinamfakazi. Siyabingelela mpela, siyabingelela baqinisile mpela abadala mabo sithi imbuzi yomnyanga ikhadi landela ikhanda. Hawu Dube mfoka Mthembu, hawu nkosi yami, heyi hawu waze wasiphoxa mpela. Usho ukuthi noma kade wena usuyehlulekile ku-MCC le ukhalele kuya kwi-Zanu PF, namhlanje ngosu ukhuluma manga ngaka ukuthi wena i-Zanu PF ilungile. Ilunga ayi ayi ayi, wena sindo ngokwakho lokokusinda ungazokhuluma utshela abantu amanga mpela, ilizwe lonke lilalela amanga kuhamba amanga lihlaza joko. Ha wena namhlanje ngosu ukwazi ukumela i-Zanu PF lokhu izolo kade uyibona uyigceke uyigceke, uqinisile vele umfoka Sibanda ukuthi le nto yabonakala kudala vele, yacaca kudala okwempahla yembuzi hamba laphana ukuthi wena vele uzaphenduka uyinyoka uliluma liphozisa. Wena mvuka Dube ungazositela ma wena namhlanje ngosu ukukhuluma nge-Zanu PF iyezanga. Mina kodwa vele ngisakhalela emgwaqo bengisuka eBulawayo ngisiya eCholotsho la kuzalwa khona umama Medigi. Mgwaqo yangikhona ihlile nkayi to Bulawayo, mgwaqo yangikhona ihlile flabuzi kusihlalatshani khona lobomalaka inkomo emgwaqo yangikhona ihlile. Hayi hayi, Zanu PF alizama ubona kahle kahle nje ngisalani lonke bantu bakithi. Bantu bakithi, isifiti esikhulu kakhulu esaseZimbabwe yiZanu PF. Please ngiyalicela lizame ukuthi noma lisiyafaka uchawe nomhlazi ngama-23 uncwabakazi asihambeni sekhiphana isifita leso siyiZanu PF. Yiyo kuphela into kufanele sifile layo bantu bakithi. Ngiyalicela mpela masiyavote sibonele ukuthi iZanu PF iyaphuma, siyixoka out. Asiphinde futhi sikhulume ngeZanu PF phezu kweminyaka engama-43 isehluleka. Hayi, iZanu PF siyayikhipha mpela ngomusa la ngothando luka uNkulunkulu uJehova uyangena kunini abantwana bezibhabhe bekhala ngeZanu PF ayisuka.
Studio 7 besicela lisikhuzele lapho kuziyambi ukuthi kathi njengoba upresident ekhuluma ngokuthula yena uminister of police engakwenzi lokho, so kusho ukuthi amapholisa akontrolwa ngubani? Ngubani okontrola amapholisa? Bangabe amapholisa akhona ehlula umkhokheli wabo abeke phansi musi ayehlulekile? Amapholisa eZimbabwe ayehlulekile njalo iZanu iyekele ukunikeza amasupporter wawo ama-uniform epolisi ukuba eyenza izinto ezimbi. Iyeke iZanu ukunikeza amapholisa ama-uniform. Siyakwazi ukuthi laba abayenza into ezimbi akusiwona amapholisa ngama-supporters athola ama-uniform kuZanu PF. Zambi ziyambi akabeke phansi, Paul Unyathi ababeke phansi, bayehlulekile.
Siyabingelela e-Studio 7, siyabonga. Iye kuyadumaza kakhulu ukuzwa inkulumo esikhulunywa ngo-Witness Dube bebezikhulumeli ze-MDC ukuthi babekhuluma kangaka labo Douglas Monzora bejabula besathatha ama-ofisi avesi yawo sawaye nge-MDC yabothwangelayo bethatha kubasani konke okungo-MDC bekhohlisa abantu bezithi bona bayi-MDC bayi-opposition bekwazi ukuthi bayizanu uqobo lwayo. So njengamanje babona baku-election vele ukuthi ngeke bathole lutho ngoba amaZimbabwe kuyona izilimi, sebebona ingcono bebuyele ekhaya ngoba vele sala esigazini. So njengamanje yena umongameli wabo yena uDouglas Monzora la usazobuyela. Into esuke ingicasule kakhulu mbe ibe ngumbuzo ngokuthi zonke lezi zinto abazifutha ku-MDC le yabo Tsvangirai sebezithatha zonke bezivisele back to kuZanu PF. Asokudlala ngamaZimbabwe yini na? AmaZimbabwe ayifundi ipolitiki yeZimbabwe ukuthi ingcole kanjani, ukuthi iZanu ithenga abantu baseZimbabwe ukuthi bezenze i-opposition kanti bona bajika ngayo leyo izana. I-opposition i-1 666 phela. Ngawufuna nje inkululeko ehlukene lezana 4066. Lokho kwama-opposition konke lokukhona lokho kuyizana konke. Akula opposition engaso zana, izana konke ngama-department ezana wonke. 4066 pew opposition. Ungavotela uChamis uzalibona uchezo olusuke nolwezana. Kodwa ungabuloku kukhothizwa yikona okungama-opposition okukhona lokhu kufanele ujabule ukuthatha ivoti lakho lifaka kuzani nje. Siyabonga.
Sithi kum shelele sibulisa abantu izithandwa zenkosi. Kuba nzima bantu bakithi ma uzathi wena uyipolitician ukukhangela ukunoda. Kuba nzima ma ukhangela ukunoda. Yikho ke into esikhuluma ngayo lapha sikhuluma ngabantu abangomaluma bekhozisa. Wena uthi sihamba lindlela siyindlela indlela ilameva yahlapa. Uthola umuntu esesiyatshintsha ubuyela khonapha edakeni lapho bephakathi kwalo udako lameva. Umuntu kati ma uthi siyatshela abantu kati kuthi preaching yalaba abantu laba abaphuma kuma-opposition besiyangenizana kuthi ukuthi bale i-preaching yabo liyana bebeyi-preacher bebechumayela liphi ivangeli bachumayela liphi ivangeli ivangeli labo alilaqiniso ivangeli yibo abantu ngeke bephinde belithembe bantu noma ungazinambitha unambithe ukhulume ini nani nani abantu ngeke bekuthembe kanti ma uzaba lunwabo unwabo olungena phakathi kwezihlahla lumhlophe luthi lingafika emahlambini oluhlaza lube luhlaza kanti wena uyabe usithi wenzani. Hhayi abanye abantu laba baku-politics laba ubunzima ababuzwanga ababuzwanga ubunzima. Yebo ye uyezwa abantu kuthiwa abantu babotshwa abantu babotshwa thina ezabotshwayo siyakwazi ukuthi kunzima kodwa sizanga sajika angizanga ngithi langelanga lokuphupha ngizibone mina siyahamba nezanu phela. So laba abantu laba abamana bemana besibazinwabo betshintsha uzokuthiwa sensiyangehlala phansi uyehlukane ma uklini hlala phansi uyehlukane lani lokuba yisikwaba kanti ma ungathi wena hayi sengitha kupolitiki kulani kulokuthi wena uthi ma uthiuthi ususiyaretire phela laphana usesiyakhuthela khona fena ungangena kuzanu uyajoyina i-contract akosaphunye ungaphuma uyateka. Thank you babaye
Studio 7 ndivuka njani hayi thina siyavuka
ya
angivele ndilale phezu kwedala bona le nto yokuthi ibandla le-MDC liyaqeqekuza leli bandla liyaziba ngidala nakudala nje ukuthi lona phelihle lanelezankile akumangazi futhi basazoba khona asazoqeqekuka futhi singaze sifike nje ekhethweni kunzima laba abantu bazenza ukuthi basijust bedisturba nje ukhetho into yabo le iyabhora ngoba bona badisturbe ukhetho ngendlela ezihlukile beyizanupf izanupf kwenza konke lokhu so manje ithetha imali yakhumbathisa lo ubhuke lo yamthatha manje kuyalandela abanye kuthuluza kuwa kubheke nje uzobona nje into eyaziwa nje ukuthi ibandla elihlelekileyo nje eli-right nje ele-triple C ibandla leli-triple C ngiyabona abantu ubuningi babantu abakagqaqelwa kahle ukuthi kahlasize ibandla qhamukazi leli bandla gaqala sese-MDC alliance kuqala maliqala sephethwe ngubaba uMorgan Tsvangirai njengamanje seliphethwe ngubaba uChamisa yili bandla elihlelekileyo yili bandla engibona ukuthi mhlawumbe lingayenza ngcono kulezanupf ya just nje thina singabahlali bezimbabwe asivoteleni nje triple C kuphuma ey'ntweni eziningi lezi if nawe uyahluleka yila esizobona khona indawo okay manje singabheka kuliphi isayidi ngoba hhayi ubheka kuzanupf kubanda ukudlala ngesikhathi afana ukudlala ngesikhathi ngoba hhayi kunzima le bayibuze ethi sibunzima phezu kwani lokuntu yakuyiyoyo yathi umuntu wabulala abantu ukuthi nje
basakazi abahle nabalaleli abahle ake mbonge nje ukuthi sitshonile singabaphilayo uhlale phezu kwendawo awu ngikhuthaza ukuthi siyevotanini mhlaka-23 yikho kuphele ngokukhuthazayo ukhulumana ngokuthi lo ngumshona ngumndebele eselizweni elilodwa usifaka kwamazwi angomakhelwane engikuqinisayo mina ukuthi asihambeni siyevota votela omfunayo kungela kuthandabuza kungela kufoswa kobanjwa ngamandla votela omfunayo awini uthokoze adliwe udane akulandaba 23 kulokuwina okuthize usilangene ezimvili inkunzi esibayeni izona upf le-triple C asihambeni siyevota asihambeni siyevota sihlo siye sikhiphele udivesi phakathi kwayo kusezandleni zethu lokhu ukuthi sikwenze njeyabo.
Lathi siyabonga lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp ku +12024650318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhlongo zendaba. Omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukwere wethisa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo. Ikhansili yakobulayo ithi siyehlulekile ukududula abathengisa ezitaladeni zaleli dolobho okuthiwa ngabebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.